Izakhamizi ezixoxe lo msakazo we-Studio 7 zithi zisenkingeni njalo ngoba sekumele zithene lokulima izivande zazo kungenani lokuthi zibhekane lodubo lwamanzi lendlala embi kakhulu. Zithi ngaphandle kokuthi kune likazamcolo zizavala izivande ukuze zilondoloze amanzi. UMnumzana Taolo Ndlovu oyisakhamuzi seRamnwana olima phansi komfula othule eManama emangweni weGwanda South uthi lo nyaka babhekane lodubo lwamanzi olukuzinga eliphezulu.
Sisukumeza kakhulu ngoba lapha amanzi siyabe sisadonsa khatshana esizikeni esikhatshana sokwazi sokuyi-distance, so yathi sisitshange isiwele lokuzama ukuthi siyabe siloko sizama ukugebha amafotsholo sidonse sigebhe amanzi aphele sicitshe agobhoze sidonse.
Uthi njalo nxa bengama ukulima izivande lokhu kuzadala ukuthi bathwale amagabha avuzayo ngoba kuyiyo indlela abaziphilisa ngayo.
Njengemali yabantwana besikolo. So lo nyaka lathi sisevalweni, sihlalele evalweni ukuthi mhlawumbe kungasiphazamisa khonapho emanzini ngoba lesi sikhathi amanzi asethelela kusela manzi.
Usobhuku emasholomuhle uMnumzana Love Mondlovu uthi izakhamizi zihlale phansi zikhulumisana ngodaba lwezivande ezidonsa amanzi emadamu.
Ngikhuluma namhlanje kade sihlezi abezingadi zezakhamizi sixasa ukuphikisa ngathi izingadi zingasathelelwa ngoba izifo zizaswela amanzi. Abanye bathi hhayi akuwafuni imidede kungangcono ukuthi inye 1-1 isenti yakhona ayiphuthanga ngendaba yamanzi. Ngikhangele ukuthi kusiyafika u-August amadamu vele azabe engasela lutho ukuthi izifuyo zizaba zisungasela ukuthi zinganatha ngayo.
Unkosikazi Juliet Ntuwa oyisiphathamandla senhlanganiso emela amalungelo abomama lamantombazana e-Human Development Association of Zimbabwe uthi udubo lwamanzi lonyaka lukhulu kakhulu.
Inkomo zizakufa ngoba akula manzi. Abantu bazawuthi ukudla kwabo bathi ukudla kwezesifuyo. Uhulumende sizile ethi uyasida kwezindawo asikamboni thina lapho esikhona.
Ukhansila weGalanyemba uMnumzana Miklas Ndlovu ugcizelele ethi indlela yalonyaka iyamangalisa.
Endlala engelajoga komile izifuyo kuyaba yikufa kathesi ziyabangeka le madamu lapha akula manzi. Ludaka lodwa njengezingadi ngalesi sikhathi phela izisikhathi sezingadi lo nyaka akula lutho. Avelelo kungahamba umfula wonke ungeke uzithole izingadi ngoba lezi zibaze zebe kukhelelwa kuzo zivele zomile. Kuyamangalisa kwethusa lokho kwalo nyaka.
Uhulumende uthi abantu abafika phose izigidi ezintathu 2.7 million badinga ukusizwa ngokudla. Ekhuluma ngosuku lukazibuse ngolwesithathu eMpambinta umongameli welizwe uMnumzana Emmerson Mnangagwa ugcizelele ukuthi ngakhoza bulawa indlala kuleli. Ngimele umsakazo we-Studio 7 ngiseGwanda ngu-Albert Ncube.